Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSouth Town. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti, khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wakayela omama unzenza labo minister Mona bonke bacina limitations one constituent, so ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Ukungahleleki kwehlelo lokwaba izigaba zokuvota idelimitation kungaba sekuphuma egcekeni na, ngoba uluhlu lwabavoti lumanikiniki.
Ngise Cosmos City, labo bantu bebekhamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha, abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafikitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela maphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC, umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. Ikhomishini yezokhetho ye-ZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumelise ebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona. Kusithi ukuthi abantu abaningi akusoze benelise ukuvota, njalo bengaze bekwanise ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula, ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSouth Town. Omunye wathole ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo. Omunye wathola ibizo lakhe eMati South, yena engumuntu wakobulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levoti sokumele agade amabhasi esiya khona le eMazowe eMashwezi, kumbe siyale khona le Zande Plum Tree eMati South esiya vota. IZEC isilahla abantu abaningi, lokho sikubona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube lengxabano endaba zokhetho. UMnangagwa azathi yena ukuthi hayi, sesibhana ama elections for 7 years. Lokho esukwenziwa yiZANU PF ubona kuyikuqila, ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshwe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi 1000, kodwa nanzelela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yiZEC namhlanje ilabantu abalutshwane kulama voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi 400, enye ilama 600. Abantu abakwananga. Kusithi kwenzwa lokho ngabongo, ngoba kumele kube lendlela yokuhlela ama police station ebulenjini. I police station imele ihlele ibe le 1000 i software esikuthi nge web software SQL ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i police station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek iyona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu kusithi ukuthi abantu abasozibe bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokhu ikuhlukuluza abantu beZimbabwe. Sibona ukuthi umnanga kufuna ukutaqila abantu kube yinto vele ebangwayo kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba le siyiphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho. Njengoba engafuna ukhetho, siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandeni ebaletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll ibona labo abantu bemaphandeni, bona abavele behlale emadolobheni, sesilokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu oyeCitizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona. Sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma leZEC kumbe abezanu PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli beZEC umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa, okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sokudaba olufanayo, abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha, ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele isiphathamandla lasebandla leZanu PF umnumzana Kulakwashe Munsaka ozancintisa eBinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso webandla leZanu PF uhamba njani khona le eBinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries ngemva kokubona ama-numbers ababe bewafuna pe every ward. So babe sebekhangela ukuthi bexhume ngaphi kwenzela ukuthi i-ward ikwane lawo ma-number. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuchiyeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi uza ngintisa ukhona usutshintshiwe suzakwanisa ukuthi ukonteste ukweyinye iwadi engasiyele kathi uyikhangelele, ngoba i-delimitation ide iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokho asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kusho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama-minister lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa semconstituency emabili amaministri wakhe lo baba uSimangaliso Ndlovu abasakontestanga ngoba babambaniswa labo baba uPhuthi. Ungakhangela omama uNzenza labo minister Mona bonke bagcina i-delimitation sebefake ku-one constituents babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani, njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye okomishini bengavumelani lalo?
Thina angifuni ukulikambela amanga baba Gandhi thina uhlelo le limitation ngaphebhinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo ngizabanye bayangithaba ukuthi liwahambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama population yethu ungakhangela kumbe usuka lapho oqala khona eyami constituency ibhinga north ifika lapho ephethela khona yi 284 kilometers ongaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku one constituency inkulu kakhulu umangalisayo ukuthi sisigele ukuthi kumbe ingaqunywa ibhinga south layo iphose ifike kuma figures onalawo incane nje kancane kule bhinga north kodwa la inkulu so sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangelela ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abarejistile ukuvota ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abarejiste ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelise ukuba yi-constituency so thina njengebhinga engakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadicide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye ama-wards ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingaphi okuyinto edanise sibili abantu bebhinga ukubana indaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu eleyo delimitation iqine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards ngoba thina iwadi yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency iwadi eyi-1 so yinto sibili esihluphayo lokho sisikhangelela ukubana lathi njengabantu bebhinga bo sithole ama-constituency amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator kwesinye isikhathi based on ama-constituents ungakhangela even i-CDF banika ama-MPs thina sebelokhu silama-constituents amabili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga
Hello ke ngumnumzana kudakashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa ebhinga north efuna ukumela lesi sigaba edalele ephalamende
Asambeni madoda siyovota
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekithali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 Nhlangula engakafiki. Abantu laba bahamba bengamaxuku behlabela ingoma ezigcothoza abokuza. NgoLwesine bebese Cosmos City. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Muzobanzi Zikhali.
Ngise Cosmos City labo bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi kungakho nje begcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu mina ngise Cosmos City ngisebenzela emafemini e-car center
manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele lakusasa
sisele silokwesaba kakhulu sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona so kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi ekugcineni kuzagcina kuyiwuphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi lapha eSouth Africa so yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into isiyibona ukuthi ekugcineni izagcina isinikeza iproblem yokuthi sigcine sesithola ukulimala
manje njengezizalwane zeZimbabwe ngxalikhangele khona lokho okwenzakalayo lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobobunzima
kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho sikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincengisa imuli zethu ngempilo ngoba masinga emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya
lo ke ngumnumzana muzobanze izikhali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fit Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZanu PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani nabalandeli nabalaleli bonke. Mina ngiyaphila ngikwisha nalazi Dumane. Ngizwa ubuhlungu ngeveki engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uZulu wonke jikelele. Kambe uma izothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela katshana ibeyikhipha ilanga njalo lokuthi khona bebe bezojheka lokuzela amagama abo iqeda ingavuso abantu begibele ngemali izalukazi zigibele zigade ngemali zisuka lapho ezigada ezisuka khona abaye bahamba ngamanyawo khomba ukungahloniphi abantu lokubantu maswazi kakhulu ngayo le ndoda yezeki le so khomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngozulu.
Yebo yebo Studio 7 ngiyanyalibengelela lonke bantu ngemuzi yeyi ezama unota zivoyo lawo kuthiwa yini singathi izalukazi yeyi akule butoti woda akelisitheleleni uichamisa ngabopha amabhurugu ezanu veli ibhokile ithengisa abantu amayuthi kangama-$5 labadala manje hhayi amayuthi la alangqondo la lapha nje njengeyiwadi 8 yona ngokwayo izithene ibhizi bephiwa abadala nabancane ama-$5 kodwa wasavezelana nalowo mntwana kuthiwa unkazana ukuthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe wona watholeni umama kolivukeni atiti wayephiwa $5 ngesuku zonke aba bachamisa bopha amabhrugu ezake ebhokile nelokuze niyayele wona lawa mama awathatha isinyuzi laba hhayi ngale butoti
basakazi abalaleli livuka njani linjani mthokazi wonke hhayi siyabonga inyuzi masenga lo khuluma ngilapha ngisegoli hhayi siyabonga inyuzi sibonga nje le mbono yabantu baqinisile laba bathi ufanele i-audio ibe mfitshane umuntu singarekodi okude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sokuzwakile ezilokezi umuntu uhlala phezu kwedala ngicabanga ukuthi kubalulekile konsanti sikulandele ukuze singene sibe baningi njalo kulo bhuti lo omunye ohlezi senza uhlelo lokuvikelela uhlelo lwakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingaze ahambe ayecheka ngesisekhona ngesinye-friday ngomgqibelo ngabo-2 emini lohlelo lwe-diaspora ukuvingelelana khaphana ngingene laphana download i-app yakhona i-radio garden laphana ngangene kule app kuthiwa i-radio garden download i-app yakhona i-radio Zimbabwe like the page lakhona ku-Facebook laphana thatha inumber zakhona zama ubatshela ngayo ukuthi bemlalele abeyenza kumhlangano wakhe lapha mbona ngani laphana uright ayeke ngapho kuloke senzela into ezenzo zobuntwana lapha lapha sikhangelele umuntu ozakukhomenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini labakhuthaza abantu ukuthi uhambe kuyevotwa sibungisilizwe aphoke senzela ubuntwana lapha into esenzela into zokudlala emdala angazi ukuthi wagcina kuqeda bantu lomjida lo azi kasihloniphi kahle kahle kade ngihlala ngizwe le nto yakhe le mdalo-ke balenkomasiyane engilesikuba sangikubo kwale esibayele sezela ngizilile ukuze ni sifakele ukuchisa nje ezingela ngqondo
salibonani balaleli nabasakazi baka Studio 7 eh mina nginokudana kakhulu ngendaba yeza izano nje kodwa ukukhona yakuyacabangela khona abantu bezimbabho nje impela abantwana nje bezimbabho yabacabangela okuyiwani ubona lapha lama plus ayi 21 manje bona kathesi bathenga ama helicopter ama helicopters isimo sasekhaya sinjani ngawani uyimuzi uAnglonsfanda esemtshela ukuthi sajayela ukusola yini ofuze sincome or sivuke ngama helicopters bona bezazigibela sizapha sayigibela thina sizihlalele enkaya lapha emkusweni asilala masimo bona bale 21 abantu ababo bahamba phezulu emoyeni thina sikhamba emagodini nalawa ngalungiswanga emgwaqo esibedlela kulamito ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama helicopters sisho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto BMW or Mercedes Benz abantwana bengela school fees abantu ukudla kungekho ekhaya uyabona ubaba onjani kuyini kwabo ofuze sikungcono bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezindaba kukhona nje okuyi-1 ayi mina ngaze ngikubone mina hayi amaplazi bathatha bazinikana bodwa bathi lokhu nje okunye ongamaplazi nyana bafaka wona ama-ovedi asidayisela futhi ngenkomo amaplazi zayidayiswa la ngenkomo akunanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani linjani hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe ngithanda ukulethwa mumbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimenemene manje kunohlelo lolu abantu abasesouth africa asebephelwe ngama-permit labangalama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho kuthi lapho ukuthi azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba ngaye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungena lezikhulu sokumele babe lamaphepha abavota khona bevotele izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abananzelele khonapho abantu bananzelele sibili ngoba kathezi ukuthi akula ama-registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kule akuna nto abayivumayo laba bantu laba ngamamenemene abantu abakorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungathiya ilizwe lemelika lisenkingeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani
So okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore makuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele so at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans ade controla khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule izinga lezikweleti lezo okwenza ukuthi umkhonomi we-America i-government ihluleke ukubhadala izikwelete zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuya-affecta i-stock market kuya-affecta umkhonomi wonke kuya-affecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value eyama-American securities iyayehla esingathi ama-bonds ama-security bonds ayaluza i-value and then umnotho omningi uyalahleka. So uBiden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikweletu eziyabe sezivele sezisetshenzisiwe. So akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihluleke ukubhadala izikweletu zayo.
Abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa yi-BRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola leMelika, ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola leMelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokhu kade kusenzakala?
Mina ngokubona kwami amalunga afana labo BRICS lawa ama-reasons abo okungafuni ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu ivalue yalo mawuli compare lama currencies zabo abawasebenzisayo. Bona ngathi njenge South Africa member e BRICS uzobona ukuthi iRand mawuli khangela seliwile compared to idola. So obviously mangu ukuthi bayehluleka ukuthi bakhuphule ama currencies zabo ukuthi akwanisi ukwenzana le dola, bazo choose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a different currency. Kodwa mina ngokubona kwami idola uqina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi bavuke nje bethi asisasebenzisa idola ngoba kuzo affect ama currencies abo even more. Njenge rand khona manje selikhangelele ukuthi libamba i-20 rand to idola elinye. So you can imagine mabe ngathi asisafuna ukusebenzisa ama US dollars plus futhi mawukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku-World Bank la ku-IMF and izimali lezo kumele bazibhadale i-interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama-US dollars.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kweleMelika.
Power.
ingoma ezothileyo kaAmanda Black esidubela uhlelo lolamhlanje singake sihlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ubungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na? Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.